Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uBlessing Zulu obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalithona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 6 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
And continue to have concerns regarding serious cases of human rights abuses and corruption in Zimbabwe.
Elemelika lithi likhathazekile ngokwephulwa kwelungelo loluntu lodubo lwenkohlakalo olusezimbabwe.
Sokuhleziwe nje kusekhethweni ikakhulu lokhu kubangelwa ingxabano esiyibone ebandleni ele-CCC. Sokuhle kulokho kwayenza yajujuka indaba yokuthi kulokhetho lomdlandla awusekho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usebethe umhlaka 27 Mabasa njengosuku lokuqhuba ukhetho lwamabhayi elections eMount Pleasant leHarare East. Obincintisana lo wayengumongameli welemeli kaMnumzana Donald Trump, unkosikazi Nikki Haley, usegqibe umkhankaso wakhe ngemva kokunqotshwa ngosuku lokhetho lwamaprimaries oluthiwa yiSuper Tuesday. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Elemelika lithi likhathazekile ngokwephulwa kwelungelo loluntu lodubo lwenkohlakalo oluseZimbabwe. Lo manje kulamankampani labantu abakhitshwe kuluhlu lwezijeziso ngomvulo. Umthetho othiwa izidera uzaqhubeka kodwa sokuqhelisiwe eziqondisweni emulini kamongameli Mnangagwa labangane bakhe njengendlela yokubamba ngamandla uhulumende ukuthi alondoloze amalungelo oluntu lombuso wentando kaZulu. Kubika umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni namhla eHarare owenziwe ngophethe isigodlo seMelika eZimbabwe uMnumzana Lawrence Sosha othe iZimbabwe iqhubeka isehluleka ukuhlonipha ilungelo loluntu. USosha uthe ukukhitshwa kwezijeziso zamanye amankampani labanye abantu akutsho ukuba sesiguqukile isimo sezombusazwe eZimbabwe.
And continue to have concerns regarding serious cases of human rights abuses and corruption in Zimbabwe.
Siqhubeka sikhathazeka ngezenhlakalo zenkohlakalo kweZimbabwe kanye lokuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu. Uthe elemelika lizakwenza ukuba izijeziso zenotho zihambelane lesikhathi njalo zifakelwe ukumbe ziqiniswe kulabo abahlukumeza uZulu labenza inkohlakalo labadlilana labo. USosha uphinde wathi elemelika likhuthaza leZimbabwe ukuba lenze kube lombuso wentando kaZulu ongela kuthandabuza ukuze liphumelele. Uphinde wathi lokhu ukhona umthetho owethulwa lidale leCongress kwelemelika olezijeziso zenotho obizwa ngokuthi yiZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act zidera. Elemelika lisanda kufakela umongameli Emmerson Mnangagwa, umkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa, umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga labanye kanye lamankampani ambalwa izijeziso zenotho eseziphansi kweziqondiso zedale leCongress ezeGlobal Magnitsky Program. Kodwa uhulumende weZimbabwe usole kakhulu okwenziwe ngelemelika esithi akumelanga atshelwe okokwenza lilizwe leli. Obona ngokwethula kwembiko kahulumende okumayelana lamanye amazwe uMnumzana Richard Mahumva uthi eleZimbabwe kalifuni ukuzwa ngijola kancane ngezijeziso zenotho.
Siyakwazi ukuthi into lezo abazikhulumayo bazikhuluma ngelekade kungakhathalekile ukuthi kule nguquko esiyibonayo eZimbabwe.
Abaphikisayo bathi eleZimbabwe kumele liguqule izenzo ukuze zesulwe izijeziso zenotho. UMnumzana Richard Gandari owebandla lezaphu uthi akumelanga abaphathi ntambo bebandla lezanupf behlabe umkhosi ngezithezo zenotho ngoba betholise nzima uzulu weZimbabwe.
Akulula ukuthi sithi izano siyenze umehluko ngendlela ebusa ngayo.
Umnumzana ebekezela kumbo okunhlanganiswa yeZimbabwe Democracy Institute uthi ziqhakathekile izithezo zenotho ezifakelwa inkokheli yebandla lezanupf.
IZimbabwe eyayingaphansi kukamgabe leZimbabwe esilayo kathesi, umehluko khona ukuthi eyakathesi isiba into esiyibiza kuthiwa yi-secrocratic state, esiba wesi.
Umongameli Joseph Biden usanda kuyekethisa izithezo zenotho eziphansi kohlelo lwezinqumo ezafakelwa abephula ilungelo loluntu lokunye ngomnyaka ka-2003 zaqiniswa ngomongameli abatshiyeneyo ngokuya kwesikhathi ngenxa yokuqhubekela phambili kokuhlukunyezwa kukaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usebethe umhla ka-27 Mabasa njengosuku lokuqhuba ukhetho lwama-by elections eMount Pleasant leHarare East. Ingcwethi zezombusazwe zithi ukuqhuba uhlelo eZimbabwe, ngiyaphinda njalo, ukuqhuba ukhetho eZimbabwe sekuyikudlalisa isikhathi lemali njengoba abantu bengasaphumi ngobuningi kuyavota. Ukhetho lolu luza kulandela ukuthiya izikhundla zephalamende kukamnumzana Makan Rusty lonkosazana Fadzai Mahere mhlazi ku-20 ngenyanga edluleyo, belandela umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa owathiya ubukhokheli bebandla eliphikisayo LACCC. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube oweStudio 7 uxoxe lengcwethi yezombusazwe njalo engunobhala webandla leFreedom Alliance umnumzana Nhlanhla Ncube.
Etho eZimbabwe vele kalusasizi ngalutho, sokuyikudlalisa imali, kodwa besolulunga ekutheni khona kulilungelo labantu ukuthi bakhethe umuntu ke obamelayo. Kodwa ngendlela esibona kusenzakala ngayo ukuthi sokuhleziwe nje kusekhethweni insuku zonke sokulukhetho, ikakhulu lokhu kubangelwa ingxabano esiyibone ebandleni ele-CCC. Soke sokuhle kulokho kwayenza yajujuka indaba yokuthi kulokhetho lomdlandla awusekho. Bambalwa abasese lomvamvithi wokuthi abayevota nxa sibone kobulawayo laphana ephela ndaba. Nxa uzathola uMPO wina ngamavoti ezuze 1000 votes, kuyakutshela ukuthi akusela siza lokho. Sokuyinto nje engathi ngamadlwana.
Abantu beZimbabwe libona sengathi bazaphuma ngobunengi bayevota na?
Abantu abasoze baphume ngobunengi. Ithemba abantu abaselalo. Bekule themba belisebantwini beZimbabwe ukuthi ibandla eliphikisa ukuthi kukhona beliza kwenza, ithemba labakhona linqobeke lelo bandla, kodwa kizani ngobuqili bayo yale isala. Kodwa ke namhlanje esingakutsho futhi ukuthi by election vele ihlezi ihlupha, ngoba abantu bathanda lokhana okuyinqumbi ukuvota ngekhombo, kuhle kuthiwe kuvotelwa lo president ndawonye. Nxa sokuyi by election akwandanga ukuthi abantu babe baningi. So ke awukho ke umdlandla wokuthi abantu bavote. Nxa ngicabanga nje, ngicabanga ukuthi kuza kuba lukhetho luzaba labantu abalutshana kakhulu abazavota. Kodwa ke siyazi ukuthi izanu nxa yilababili abathathu bona bana bayahamba, uzathola kula mavota ngu-3 kuwona lawo kube yikuwina kwakhona.
Lo ke ngumnumzana Nhlahla Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engunobhala webandla leFreedom Alliance, ubeqoqa icingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Uhulumende uthi isigaba seMatabeleland North yiso esibhekane lendlala enkulu kakhulu ukwedlula ezinye zonke izigaba zelizwe, njalo silesilinganiso sabantu abangamachumi amane lambili ekhulwini, 42% abadinga usizo lokudla oluphuthumayo. Uthi njalo isigaba seMashonaland West yiso esilabantu abalutshwana abalambayo abalichumi lambili kuphela ekhulwini, i-12%. Lokhu kwaziswe ngabaphathi ntambo bakahulumende ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo ele cabinet izolo. Lanxa uhulumende esithi inani labantu abadinga ukuphathiswa ngokudla elizweni lonke jikelele lilokhe liyisigidi phose liyisigidi ezintathu 2.7 million, inhlanganiso yeFood and Agriculture Organization ithi inani leli selikhwelile laya kuzigidi ezintathu ezilengxenye i-3.5 million. Iningi emaphandleni likhala ngokuthi umumo wendlala uya usiba mubi ngoba emasimini sokuthile ikanti lokudla ezitolo sokudula kakhulu. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakombimba ePlumtree umnumzana Moki Ncube.
Akula vele amabele wonke nje ahle achaya esesemancane utshani yangikhulumi ngawo. Inkomo ahambona ngathi sizahlinza size sikhathale. Ubuye futhi lapha amanzi enkomo. Hayi enkomeni ke sithwele nzima ngoba la madlelo akula lapho ezidla khona izilwane impisi kugcwele.
Ezitolo sizwa kuthiwa intengo yezinto layo kayibambeki iphezulu kakhulu izinto ezifana labompuphu othukela kuhamba njani?
Ukwentengo bakithi kunzima lapha kithi lapha intengo hayi. Ompuphu bona lapha ambona ngathi babiza khona le sibili kubo 600 khona ngapho ama 50 kg kungahayi amafutha athinta osafa laba othukela. Hayi kulobu nzima mpela intengo iyabiza. Ibiza kanjalo especially emakhaya akula delivery ebuya yabe ezitolo bahlupheka nje ukuthi abala transport bawoda ngawo. Transport amabhasi lamakhumbi ayadura. So umuntu layo usuka adinga i-percentage khonapho. Yikho kakhulu okuhluphayo ukuthi ngakho akufana la kudala okubuyayo kudeliva ompuphu nje bangcono iziyaye zirawurawunde kancane iimota zakhona.
Abakuhulumende nxa belalele kuyini ongathanda ukukusho kubo?
Uhulumende ngabe uyancedisa mpela kakhulu khulumela bamabhizinisi laba ukuthi khonapho esinye isikhathi bezame ukudilivela amashophu la asemakhaya. Kuzodila ama-NGO azame mpela ukuncedisa abantu beholiswe bonke kungathi thole sokuthiwa khona kulabatholayo kulaba angatholiyo. Akula yini umuntu phela okuthiwa ungcono kunzima kwakuya futhi kwathiwa lalapha izinto asaveli phandle yikho lapho sokuhlupha khona. Ngabe uyehlisa konke lasemabhoda lapha kuncediswe bona labo abawuthola ngaphandle bewode labo bezoncedisa emakhaya.
Lo-ke ngumnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Kwezemelika, obencintisana lowayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump unkosikazi Nikki Haley usegqibe umkhankaso wakhe ngemva kokunqotshwa ngelanga lapho kade kulokhetho ezigabeni ezilitshumi lasithupha elithiwa yi-Super Tuesday ngolwesibili. Kodwa uHaley kazange aveze ukuthi uzaxhasa uTrump kukhetho njengalokho kuvame kwenziwa ngabanye abanqotshwa kukhetho lwamabandla. Kukhetho lwayizolo uHaley unqobe esigabeni esisodwa nje kuphela eVermont. UTrump uthole amavoti okuthiwa ngama-delegates afika phose inkulungwane 995, okuthiye uHaley engasela ndlela angaqhubeka ngayo kukhetho ngoba ethole ama-delegates aphansi kwekhulu 89 delegates. Lokhu kutsho ukuthi uTrump sezabhekana lomongameli Biden kukhetho lukalwezi kuwonalo umnyaka. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Mina babugandi ngangicabanga ukuthi ama-Democrat azaqhamuka nenye i-candidate. Kodwa ngoba kuyakhanya ukuthi abaqhamukanga nenye i-candidate, baye baqhubeka bexhasa idinga ukuthi aqhubeke abe yi-candidate yabo. Esingakubona kwenzeka kuzoba yikuqopheka komlando u-Donald Trump esebuya back eba u-president we-America. Ngokwami ukubona, ngibona ngathi u-Donald Trump ngabe ehlulekile ukunqanda ngala macala ama-Democrats awakhileyo, ngoba yiwona esibona bezama ukuthi bewasebenzise ukuthi benqande u-Donald Trump ukuthi engamele ukhetho. Uma ngabe behlulekile, mina ngibona amathuba ka-Donald Trump makhulu kakhulu ukuthi aphinde awine, asimbone siya e-State House e-America. Ngoba u-Biden hayi ungathi kunengi okumphicayo nokukhula kwakhe nakho kukodwa sekuyinto esebenza against ye.
Kodwa nxa sikhangele umbuso kamongameli Joe Biden, abanye bathi ubungumbuso omuhle kakhulu ngoba imisebenzi ibe khona. Uthini wena ngalokho?
Ukusho ukuthi kuya ngokuthi labo bantu ababona ngaleyo ndlela kungabe kungoba, ngoba vele yonke into inengxenye ezimbili abantu abazazibuka ngayo. Kodwa ke uma ngabe kuyukuthi simthatha uBiden simbeka esidlangalaleni somhlaba, ngicabanga ukuthi kunengi ama-Americans ikakhulu ama-Republicans angahambisani nakho kundlela akade ephethe ngayo. Ngoba phela sizakhumbula i-America ayifani namazwe ethu abantu abamnyama. Uma ngabe kuyukuthi kucwaninga ukusetshenzwa ukusebenza kwamongameli, akusuka kuphela kubhekwa ezangaphakathi, kusuka kuphunywe kuye nangaphandle kubhekisiswe ukuthi khona usebenze kanjani. Ngoba okukhona manje ukuthi izwe le-America kuningi uma ulibeka esidlangalaleni somhlaba osokusenza ukuthi kungahambi kuhle.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazo ubexoxa icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukukhubazeka akutsho ukungenelisi ukufeza amaphupho omuntu, kutsho umnumzana Thembela Sibanda okhubazekileyo. Impilo kaSibanda iveza ukuba lanxa edonse nzima ukuze afeze iphupho lakhe lokuba emsebenzini wokuba ngu-social worker, wonke okhubazekileyo ulakho ukuphumelela. Uxoxa lentatheli izindaba e-Studio 7 uLusi Selemani Yasini.
USibanda owazalelwa eGwanda eMathebeleland South wenza i-degree ele-social work ekolijini ele-University of Zimbabwe, wazokwenza i-master's degree yakhe ekolijini ele-Midland State University. Uthi lwalunzima uhambo lwakhe ukuze aphutshe izifundo, njalo lokuba akwenzayo kuphumelele laloba ekhubazeke amehlo.
Kulama-challenges wokuthi kwesinye isikhathi abantu nxa ufika endaweni entsha, abantu babengakakujayeli. Kwesinye isikhathi abanye behluleke ukukujayela, behluleke uku-adapta, ukukhangelana lawe kumbe ukudlelana lawe ngendlela enhle.
Uthi lanxa kwakunzima ukuze afinyelele isimo akiso empilweni, waqunga isibindi wazimisela ukuthi aze aphumelele.
Kwesinye isikhathi kuba nzima ukuthi abantu bakuzwisise kusosayathi, bakwamukele njengokuba wena unjalo, nokuthi bazi ukuthi nawe ungumuntu. Lakwesinye isikhathi impilo esiyiphilayo iyadura, ngokuthi ezikhathini eziningi nxa uhamba kuyabe kufuze uhambe lomunye umuntu, ikakhulu-ke nxa usiya endaweni entsha.
Okwamanje usebenza kuhlangothi lukahulumende olubona ngenswelo lenhlupho zikaZulu esigabeni se-Insiza. Loba engokhubazeke emehlweni uthi ungumculi njalo.
Ngahlabela kuma-school choir, ngahlabela njalo emagrupini awokuhlabela atheneyo. Ngo-2014 ngahlabela le-hybrid sounds, ngo-2017 ngasenisiya-ke ku-Sing Praise, lapho engarekhoda khona ama-albhamu amathathu.
Imisebenzi yonke kaSibanda inconywa ngumnumzana Abraham Mateta, laye okhubazeke amehlo, oligqwetha elilwela ilungelo labakusimo lesi njalo osebenza kunhlanganiso yabakhubazekileyo ezwekazi leAfrika eye-Human Rights and Advocacy Officer, African Union of the Blind Disability Rights Advocacy.
Abantu abanengi abakukhangeleli ukuthi abantu abakhubazekileyo bangabe bephatheka kulezo zinto.
USenator Anashiri okhubazekileyo laye njalo omela abanye bakhe edalele parliamente uthi uqakathekile ukuthi bafundiswe ukuzisebenzela abakhubazekileyo.
Abantu bonke balingene, akuna umuntu kumele abandlulule omunye umuntu.
Uphenyo lokutholiswa kwamathuba ebantwini abakhubazekileyo olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2022 olwalulesihloko esithi Disability Inclusion and Accessibility in Zimbabwe, Sharing Views and Experiences of Blind and Partially Sighted Persons Living in the City of Bulawayo lwakuveza sobala ukuba abakhubazekileyo basalela emuva ekulondolozweni kwamalungelo abo kanye lokutholiswa amathuba okuzithuthukisa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingulusi Selemani Yasini.
Esigabeni lapho esiphatha indaba zabadabuka eZimbabwe asebehlala kumanye amazwe, lamuhla uGibbs Dube Studio 7 uxoxa lo nkosikazi Nosisa Mpofu onceda amantombazana aswela izembatho uma besesikhathini. Ubambisana lolu hlelo lomnumzana nabo ngani Mkhwananzi okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Ngengaxhumana nobhuti wami ekhaya ngoba ngisazi isimo sekhaya ukuthi sibanzima ebantwaneni abangamantombazana ngesimo sokukhula. Wathi kimi ngingafisa ukuncedisa njani. Ngase ngiyamtshela ukuthi mina ngifisa ukuncedisa ngamapads okuncedisa abantwana abasesikolo ngoba siyazi ukuthi njengoba lami ngingumuntu ongumfazi ngiyazi ukuthi isikhathi lesana siyahlonipheka njalo siyisikhathi esingakwenza ungakwanisi ukuthola i-self esteem. So mina ngaxhumana lokungani ancedisa ukuthenga ama-pads for abantwana abamantombazana ekhaya kuBulawayo.
Yes, ngathi uhlelo lolu luqhubeka njani kunamanje njalo lubambe abantu bangaki nxa sikhangela abasakhulayo laba abangamantombazana?
Sinceda abantwana abasesikolo kusecondary abange abatshonelwa ngomama na any mntwana nje ozizwa ukuthi uyalekha kuleso simo. I-program for now ihamba kahle, angiyilandeli kangako but nxa ngithola okuncane ngiyaphosela.
Singathi konke vele kuphuma ezikhwameni zakho kumbe kulabanye abantu abakusekelayo kancane lapha nalapha?
Hayi, uphume esikhwameni sami.
Ye, ungathini nxa ungatshela abantu ukuthi kambe kuyini okwakufuqa ukuthi ukwenze khonokho? Kwaphuma enhliziyweni yakho, watshelwa ngogogo kumbe vele wabona kudala usakhula umama inakekela abantu abakwisimo esithi sebedinga khonokho?
Ekukhuleni wami benginokubona abantwana abamantombazana indlela abathuthwa ngabantwana abangabafani nxa bengcolise izidulo or umntwana oyintombazana engcolise i-uniform esethandela ijesi. Konke khonokhuyana kuyinto eyangenza ngabuyisela ingqondo yami ukuthi nganceda njani ngoba ngisazi ukuthi ikhule ngubona njalo usayenzakala lanamhlanje. Ngabuyisela ingqondo yami ukuthi hayi, mina lapho engibona ngathi ngakwanisa ukufaka isandla sami ukusenceda abantwana abangamantombazana. Akukutsho ukuthi ngatshelwa ngugogo wami or ini kuyikubuyisa ingqondo emuva ukuthi ngikhumbule ukuthi ngangibona lokhu nalokhu ngesikhathi ngisakhula ngisasesikolo.
Ye, ngamaphitha nxa kula bantu abafisa ukuthi bakuncede bangakuthola njani?
Mina ngihlale England, e-UK.
Lo ke ngunkosikazi Nosisa Mpofu onceda amantombazana aswelayo eZimbabwe obekhuluma leStudio 7 eseLeeds kweleBhilitane. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Sizwe sakamthwakazi lijani tshona njani zonke indawo siyabonga. Hayi siyezwa i-meeting ka-president ohlala hamba ama-meeting angapheli since lokhu wangena esitulweni uhamba ama-meeting kuqakathekile ukuthi basitshele ukuthi u-president uhambe i-meeting wani kodwa imphumela yakhona thina siyiboni asiyibona sikabona noyi-one nje owenzakalayo ukuthi kulawo ma-meeting le nto ababalanda ukuyisayinela khona kuma-meeting izivumelwano zabo zikuphi ngoba thina siziboni nenkinga lapho nje sebachaza nje ngokuthi upresident yena ubamba ama-meeting namazwe angaphandle kodwa imiphumela yakhona thina siyiboni njengabahlali bakule ndawo omalakha inkomo baziqhenya bathi ugovernment wabo upresident wabo usebenza kahle imiphumela yakhona yabonakala kuhle ukuthi ngabe siyibona ngamehlo wena yakho imiphumela ezwa ngupresident wakho lo esingayiboni ngamehlo ngonjani yena ngoba imiphumela litshela abantu elizweni kumele ubonakale ngamehlo ubonakale kuground udanye impela upresident usebenzile laphana sokwenzakala lokhu nalokhu abantu bayajabula manje okwenu nikhuluma ngokuthi kunemiphumela upresident igovernment yenu iyasebenza ideliver imisebenzi yenzani yenzani akubonakali thina thina konke lokhu asikuboni into esimangazayo yona le so ngibona ngathi nje sokuphathisa amahloni ngoba lena lingabandla lolubandla elibusayo libona ngathi uma likhuluma litshela abantu izinto ezingenzakaliyo abantu bazokhuthala bathi libhizi lizama-service deliverance thina sokubona konke lokho elikukhuluma nokukodwa sikaze sikubone kwenzakala kugraf
Sibonga izindaba kasakazi, sibonga izindaba. Siyazi izindaba esikhulunywayo ngebandla elibophozayo elilithwa ngubakutshanisa. Kungathiwa kulokulwa kulokungezwa kakhulu ontanga abantu abasakhula bethi hawu besibhekele ukuthi i-opposition elithwa ngubakutshanisa yiyona eza sikhulula ebunzimeni nampo sebesilwa kodwa emngcwabeni. Ukulwa konke lokhu kanti abantu bakithi hlule ukubona ukuthi kudale wobani abadala ukulwa ma singabuyela bheke kuma-election ethu adlulileyo. Kwadale ukuthi kuze kwenzeke konke lokhu kubani. Ethunywa ubani asikunanzeleleni konke khona kuyizinto okunjalo singakhulumini nje izinto singananzeleli ukuthi ibandla ngapha kwenziwa ngamasibomo lokhu so asibhekeni khona lapho asibhekeni izinto singamane sisole singazanga sihlolisise ukuphi la kuya khona umoya okungazwisisani yinto esuke plani ngoba i-opposition ingafuneki lana kule yizwe ufuneki one party state
siyabonga studio 7 sibingelele ufuna mali khuluma ngendaba ka-23 August 2023 ekurigoma election lingathi khona i-opposition ethi aluhambanga ithini khona abantu bezimbabwe ngesadaki kunye nomhlaba wonke abathi aluhambanga kahle ngoba manje masesilifake i-opposition yodwa akusazwakali kahle ngoba thina abanye singabantu asisobantu be-opposition thina singabantu abafisa kwenza izinto ezile ngqo singabantu bezimbabwe so zamaneni ukuthi sifake phakathi lapho abantu bonke ningafaki i-opposition kube ngathi yiyo ekhuluma ngalokho kuphela njalo futhi kumele ngabe mari khuluma ngeZANU PF ithi khona abazivizwa ngohulumende obusayo njengoba seza kuchabanga ngoba laba abantu basifaka ngenkani emuntu abangenanga ngentando yabantu ngiyabonga uMasinga ngobulawayo ifuni nomadoda
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, thumelani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, thumelani isicelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga. Lamhlanje kuhlelo Live Talk lapho esixoxa khona labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe iDiaspora Forum sikhangela ukuqiniswa langokuyekethiswa kwezijeziso zenotho eziqondiswe kwamanye amankampani labantu. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa ke kayasikhangeleni ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Elimelika lithi likhathazekile ngokwephulwa kwelungelo loluntu. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebethe mhla ka 27 Mabasa njengosuku lokuqhuba ukhetho lwama-by elections asilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka murezwe.